Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngolwesihlanu mhla ka 7 kuNkwenkwezi 2021 ngontungamili nkomo endabeni zekuseni lamhlanje.
Into le ibuye imbi, bathethe izinto ezinhle abayibumbileyo le bill bayixubanisa lezinto ezingayisizo.
Amagqwetha umnumzana Thabani Mpofu lomnumzana Tendai Biti bathi bazaphikisa ukuguqulwa kwesisekelo sombuso welizwe emthethwandaba.
Abadala bathi intaba idilikile, sibuhlungu siyalila.
Ibandla leMDC Alliance likhalela umndeni wakwaNdubiwa ngokubhubha kukamnumzana Michael Ndubiwa. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abangamatshumi amane lanye 41 belomkhuhlane lo. Asebebhubhile bonke sebeyinkulungwane elamakhulu phose ayisithupha 1575. Asebetholakele belomkhuhlane lo selokhe ufike kuleli sebezinkulungwane ezingamatshumi phose amane 38,398. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezedlula kancane itshumi lasikhombisa 17,151. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezilitshumilane 13,971. Inani lasebehlatshwe ijekiseni yakuqala kuphela selifike kunkulungwane ezingamakhulu edlula amane 478,174. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina sebezinkulungwane ezingamatshumi edlula ikhulu 129,181. Amagqwetha alwela amalungelo oluntu umnumzana Thabani Mpofu lomnumzana Tendai Biti ongomsekeli njalo kamkhokheli we-MDC Alliance bathi bazaphikisa ukuguqulwa kwesisekelo sombuso emthethwandaba kulandela ukupasiswa kwe-Constitutional Amendment Bill No. 2 edale lePhalamende. Libandla leZANU-PF lincediswa yi-MDC kamnumzana Douglas Monzora. Ababili laba bazise ngenyathelo labo izolo. Inengi lisola ukuguqula kwesisekelo sombuso lokhu lisithi kupa umongameli Emmerson Mnangagwa amandla aphindiweyo, nanku usevunyelwa ukukhetha abahluleli bemithethwandaba yaphezulu bengazange bavivinywe nguZulu, kanti njalo uselamandla okwengeza ama-contracts abo lanxa beyabe sebefikise isikhathi sempentsheni. Inguquko le iyesula njalo isidingo sokuthi abasekeli bakamongameli kumele bakhethwe nguZulu. Inhlanganiso ezizimeleyo ziqhube umhlangano omkhulu enkundleni yokuxhumana iZoom izolo, zavumelana ukuthi kumele kuthathwe amanyathelo okuphikisa ukuguqulwa kwesisekelo sombuso lokhu ngoba kungalungelanga umbuso okhululekileyo. Sixoxele cubungula izombusazwe njalo wake wamela igwanda edalele parlamente umnumzana Thande Kuzintimkanhla.
Into esemqoka lapha kumele kunazelele ukuthi kungani abantu begcokozela kangaka ngalokhu esithi bill amendment number 2. Abantu bagcokozela nje ngobana into le ibuye engathi mina kuphose kufanele kodwa i-omnibus ubuya zonke ikodwa i-general amendment. Into le ibuye imbi, bathethe izinto ezinhle abayibumbileyo le bill bayixubanisa lezinto ezingayisizo. Ngakho kuvele khona bekungaqondanga okokuqala ukuthi bahlanganise izinto eziningi kangaka, bathethe bafaka izinto ezamukelekayo ebantwini lezinye ezivubayo. Yikho ubona abantu betshana ngamakhadi akunje. Ngabe le ibill nxa kuqakathekile, ngabe balethe isigaba ngesigaba, ebumeli babomama, olutsha, i-devolution, kwamakodwa ngakunye ngakunye, kwaxoxiswana kumi ngakunye, kwapasiswa ngakunye ngakunye. Bazile ke laba abantu amaqilila akulungisile ukuthi kabakulethe kunjalo kungumchanqa kuhlangene inkovu, ijodo, igwadla konke, kwase kuthiwa nankudlaneni kunjalo. Akuqondanga khona lokhu abantu bexokozela. Ngesikhathi mina ngiseparlamente ngiyakhumbula ngangu-legal parliamentary committee, ngiyakhumbula kwakwabuya into enjengayona le, sayala sayibuyisela emuva ukuthi yayiyelungiswa kuhle.
Amagqwetha afana labo Tendai Biti, labo Thabani Mpofu athi aselungiselela ukuyaphikisa linguquko emthethwandaba. Ubona ephumelela na?
Amagqwetha aqondile ngezizathu ezithize lapho emthethweni njalo. Ngibuye ngithi mina nxa umthetho lo ungene kule iparlamente ngabona esithoba mnemunye, kwakuyiqalisa emuva le umthetho elizwe ukuthi iparlamente ingaba khona okweminyaka emihlanu. Imithetho engaqedwanga engaphelanga ngaleyo parliamente, eighth parliament, ifa le parliamente yona leyo kayivuswa. Xa kumele ibe khona kayiqalele phansi, ingaze yathathwa njengoba yayivele khona ngoba yaphela yedlula ngokomthetho le parliamente endala. Ngakho nxa obithi labompofu besithi bayikhweza imithetho ndaba, ngibona ngathi okunye abaza kusebenzisa ikhona lo ukuthi ibhili leli lafa nyakana kuphela iparlamente lapho elaliqaliswe khona, bekumele lisungulwe kutsha. Athi yethathwa le esiphaleni sezinto ezedlula kuma-archives lithintithwe libe selilethwa ngapha. Mina ngibona nxa sibili emthethweni kubanjwe kahle bangaphumelela.
Umnumzana Thande Kuzintimkanhla ucubungula ezombusazwe. Uhulumende uthi abafundi abaya ku-Form 5 bazaqala izifundo zabo ngomvulo kulandelwa iziqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19. Ugatsha lwezemfundo luthi abafundi laba bazabhatala imali yama-school fees kukhangelwa amalanga aseleyo ukuthi kuvalwe izikolo ngenyanga ezayo. Oform 5 laba baya esikolo nje ababalisi abanengi bephakathi kokukhalala umsebenzi njalo lomkhuhlane we-coronavirus ukhanya umemetheka kuma-boarding. Usthandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association iZimta uDokotela Sifiso Ndlovu.
Kulungele abafundi ukuthi baphangiswa kuyele esikolweni. Osokuswelakala kathesi ukuthi eZimbabwe libe lamacebo aqatha azakwenza ukuthi abafundi nxa bebuyela babe ngabafundi abavikelekileyo, ngokuthi sibona ukuthi bakhuthazwe ukuba baje bakhona bahlatshwe phela ama-vaccine ukuze bavikeleke. Kanti-ke ezikolweni kube lababalisi abazakwenza ukuthi bacindezele imigoqo le abayifakayo evikela i-COVID-19. Kodwa nxa abantu bengekho, abafundi balakho ukuthi bangaze bakulandela ngokuqotho izinqumo lezi ezifakwe nguhulumende. Ngizindlela engibona ukuthi uhulumende uzabe ezamile ukuthi ananzelele inkanuko zabafundi, nakho lazo ziqakathekile. Kanti-ke ekunanzeleleni inkanuko zabafundi kumele ananzelele futhi inkanuko zababalisi. Nanku phela indlela ababalisi abasebenza ngayo ivele yona ihle ihlabe le ndima abafundi abazafunda ngayo. Akumelanga sikwehlukanise kakhulu lokho. Umbuzo wakho-ke lapho uthona kungakufanele yini kumbe kuyinto ebalulekileyo. Ngithi mina kubalulekile ukuthi izikolo zivulwe, abantwana bafunde. Njalo kuqakathekile futhi ukuthi ababalisi benedliswe ukuthi babuyele emsebenzini. Ngobuningi babo kungabi khona ukukhonona. So kuswelakala-ke ukuhleleka okuhle okuqakathekisa ezemfundo kumqhashi wethu esebenza kanye labezemfundo. Yikho ukukhiliza okukhona okuphoxa ezemfundo kathesi.
Manje ikusasa-ke kuyathembisa ukuthi ababalisi lomqhashi wabo bazaze bevumelane wonke kubuyele kuhle kwezemfundo.
Engikubonayo kathesi ungathi kakukho ukuhubahubo linye. Engikubonayo kathesi ikuthi umqhashi uthi ngizakunxweba uze ubhense, umbalisi layo uthi uzancweba ngibhense kodwa ngime ndawonye. So usitsho ukuthi lapha sokusiba lenkani engake yancedisa ukuthi ezemfundo ziye phambili. So kumele sicebisane-ke kathesi ukuthi kathi siyakhala lezemfundo ngokungaxoxisani kweZimbabwe ngenxa yani. Kuyini osokuswelakala? Ngibona ngani kuswelakala ubukhokheli obulobuciko obungenza ukuthi siye phambili. Ngoba akuncedi okwamanje ukuthi ezemfundo sizitshayelele phansi. Kanti thina siphethe umhaso wokuthi ngo-2030 sifisa ukuthi ilizwe lethu lithuthuke. Lizathuthulwa ngabantu abangafundanga na?
UDokotela Sifiso Ndlovu ngoyinhlanganiso yababalisi iZimta. Ukumiswa kwemichova engabhaliswanga phansi kwenkampani yeZupco sokuthiye inkulungwane zabantu abagoqela abanikazi bemichova owindi labatshayeli bengaselandlela zokuziphilisa ngesikhathi umnotho uqhubeka ubhidlika njalo le misebenzi ingatholakali. Iningi lithwele nzima ngokuvalwa kwemichova lokhu osokubangela ukuthi abanye behluleke ukuya emsebenzini ngoba kungela mota zokuhambisa. UChris Gande weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Ukumele abantu bakuzwisise ukuthi lanxa oZupco bekhona besuka emalokitshini besiya edolobheni, kabakho abasuka emalokitshini besiya kwamanye amalokitshi. Senza umzekelo ukuthi akula Zupco osuka komnyoro esiya entembe. Ngokunjalo ke abantu labana abayabe kumele bagade besiye emalokitshini ona lawo bagcina beswele imishovo ukuthi amapholisa angami emgwaqweni avimbe ama-wonderfit lawa. Abantu labana bagcina beswele imishovo yokuthi bahambe labo bafuna ukuya khona, bagcine beqhuma ngenyawo. Thatha omunye umzekeliso futhi ukuthi bakhona abantu abasebenza emandasti. Uyasuka uZupco esuka emzilikazi for instance, kumbe esuka eNtumbane, kumbe esuka eMpophoma, afika abachithe kohamara kumbe abachithe kolayona. Kodwa-ke okusuka kunanzeleleke ukuthi kakusela Zupco zathatha abantu labana bahambise le eBelmont laba abasebenzela khona. Kanti imichova yayisuka emalokitshini ihle iqonde khona liye badropha khonale bayevele bekhulume layo. Kodwa kwakhathesi kunanzelelayo ukuthi imichova nxa engasavunyelwa edorobheni ngaze behlele kolayoni, ngaze behlele kohamara, akusela mchova ozabathwala ubasa khonapho laba abafuna ukuyasebenzela. Sithathe futhi abantwana besikolo, uzafica ukuthi kulamawada njengo-ward 4 uyabe khona umntwana ohlale e-Hillside but engxenye efunda khonale esikolo esise-Waterford. Ngenxa yokuthi kakula Zupco osuka phakathi le kibo Hillside siyale kibo Waterford, umntwana lana use-forced ukuthi awokhe ayenqamekela mhlawumbe ukuthi lenzi lapha ingadlula igcwele imota lapha nebhasi yakhona njalo kuya kuyibhasi eyi-1 eqonda khona leyo Fountain. Nxa kuyukuthi imchova kayivunyele ukuhamba umntwana lana seswele indawo iseswele ukuthi agadeni.
Manje njengoba abantu abaningi bephila ngayo imichova lemsebenzi abasakhulayo oyindi lokunye kunjani umumo unjani
imichova ibindlela yokunika abantu abamnyama amandla kwezomkhonomi ngenxa yokuthi umnikazi womchova thola imali layo ngokusebenza ngibhizimusi yakhe laphana i-cooperative njengabochova mabayo bekhona phana bayabhenefitha laphana la lezi muli lazo bezibhenefitha umbe bezithola uncedo ngenxa yokuthi nxa kuqhatshwa udrayiva kwaqhatshwa lokhondakta nxa kuyikuthi imchova ingu-1000 kutho ukuthi abantu abangu-2000 sebethola umsebenzi kodwa-ke kathesi ngakunanzelela phose bonke windi abasekho vele emgwaqweni ngaphandle kwabona laba abalutshwana bayabesele bebalekelela namapholisi kodwa abaningi bangikhona singatsho ukuthi 90% yabantu ababeqhathwe njengabowinki abasekho vele emgwaqweni ngenxa yokuthi bangabanjwa sokusiba licala
umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Ibandla leMDC Alliance selikhalele umdeni wakuNdubiwa kulandela ukubhubha kukamnumzana Michael Ndubiwa yena owaba ngomabhalane wedolobho lakobulawayo owakuqala onsundu uTown Clerk ilizwe lingakatholi uzibuse ngo-1979. UNdubiwa ubhubhele esibhedlela seMatadei kobulawayo eseleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisishiyangalombili lasithupha 86. Umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda uthi ilizwe lilahlekelwe kakhulu.
Mahlabe Zulu abadala bathi intaba idilikile. Sibuhlungu siyalila ngokuthiwa liqhawe labantu bakamthakazi uMartin Ndubiwa. Ethe uTown Clerk yakobulawayo isikhathi eside njalo ibulawayo iphumelela kahle kangaka sithi mahlabe zulu isizwe sikamthakazi leseZimbabwe jikelele silahlekelwe bathi abadala isitsha esihla sidlele kuliqiniso namhlanje ukuthi ubulawayo namhla uchiwe enqono ngenxa yokuthi ubaba uMartin Ndubiwa ethanda ibulawayo ethanda abantu bakobulawayo kasekho sithi lala ngokuthula qhawe lesizwe bonke abathi hamba kahle sibuhlungu kodwa siyathaba ngoba uchiye uhlakulile wathintitha wakhatha konke izenzo zakho zikulandele sikhala nemuli yakoMartin Ndubiwa labantu bakobulawayo lesizwe sikamthwakazi jikelele sithi qhawe lala ngokuthula.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Inkundla eNew Zimbabwe ithi owaye ngomdlali weDynamo uStanley Chirambadare ukhululwe yinkantolo yeHigh Court izolo kulandela ukubotshwa kwakhe esetheswa icala lokudlwengula umfanyana oleminyaka elitshumi lantathu. Inkundla yeZim Live yona ithi amalunga eZANU-PF lawe-MDC kudale lephalamende abambene kumkhankaso wokukhuthaza uhulumende ukuthi engeze iholo lezisebenzi zakhe. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sanibonani, sanibonani Studio 7 labalaleli, ninjani? Hayi, into eyenziwa nguhulumende ambona ukuthi mina la enjoy ayibona ukuthi right mbu uyibona njani. It's totally wrong into eyenziwa nguhulumende. Uthathela abantu imota, imchovu yaxotshaniswa ithwele abantu, ilimaza abantu, abantu bayathathelwa imota for nothing. Uthiwa imota kazonke kaziregister kuzuphi imota noma ule contract oyenzayo uthe wayithola la ukuthi
survive ziyathathwa imoto yathathela ukuthi akayi register kuzukho yonke into yakho uhulumeni ongakuthi konke okulapha sokumele kube ngokwakhe eZimbabwe ongakuthi vela kusela into ongayenza without uhulumeni nxa usebenza ngemoto eZimbabwe kana ukhona lapho umunye umama uthwele abantu wathi plumtree wathwala abantu laphana kweJohn Love uthethwele abantu wathi babuya ngama Ford Focus imoto zone ezincane bamxotshanisa umama lona I think wapanika uthe panikile umama lona nangu esithi wakhona ukuthi uthi wakhona ngespeed nangu esiyazitshalela esihlahleni wathi wathula umuntu kamlimi khona bahle babaleka zange bethona bemlinda bahle babaleka wabuya wazoathendwa ngabanye abantu from wabuya wazoathendwa ngamapolisa lawo sefonelwe ngabantu ukuthi sokule nto eyenzakeleyo ungakuthi eshi mina vele ngizobuhlungu kakhulu ngento eyenzakalayo ngoba vele imoto zithethwe ayikancane imoto ziyathathwa ungakuthi vele awungeke usasurvive ngemoto uthi uyasurvive ngemoto yakhe eZimbabwe maphandle kodwa uregister kuhulumende hayi into eyenziwa nguhulumende hayi mna ingicaceli ngifisa ubuhlungu kakhulu.
Sanubonani, sanubonani bantu weStudio 7 Masayas. Yes, siyaluzwa sibili. Uhlelo lwamazwi loludubo lwamazwi ekhonda solwande kakhulu. Uyathola ukuthi bavalela abantu amanzi, yonke into awunikwa amaphepha ukuthi kuthiwa nanti iphepha lakho lenotice, hambe lungisisa amanzi akho. Ubona abantu bethola sokuvaliwe wena ungekho khonapho ngapho uzama ukuthi ngokuthi uziphilise. Asazi ukuthi la makhansila awakhulumisani labantu njani. Amakhansila akhonapha kulele dorobho legwanda into zonke zonakala vele bona ungana bakho ungana silama council asazi ukuthi uhamba njani egwanda cela ukuthi igwanda ilungisiswe ayikhona lokho okwenzakala.
Sawona Studio 7 baphathi bonke bohlelo lwe-Studio 7 ngithanda ukulibingelela lonke ngumaduma esilobela ngithanda ukukhuluma kakhulu ngiqondane labomuzi lale-ZANU-PF ukuthi abakuzamayo ukuthi badilize i-MTC yalendle soze kwahluka kwenzakala lokhu bangaze bazame ngamandla wonke ukwenza imicimbicimbi yabo kungeke kwenzakale lokuthi bachithe iphathi labantu abaningi angaka umuzi labona izikhotamade zeZANU-vele dakomakhupho kuyafanana njalo futhi okuningi okuvukayo okuningi okungala msebenzi kuphela uchamisa labanye abazamlandela iwaza kumisa u-23 banqobe iZANU-PF lwabasekutheni ngiyabonga Studio 7 ibingelele bonke abantu baseZimbabwe ngiyabonga.
Sanubona, sanubona basakazi bakaStudio 7 basakazi abahle isalithanda yazi abe niyazi ukuthi silithanda kanjani. Hayi ke basakazi bami bengicela nje ukuthi ngike ngibeke nje lokho enginakho ngomlando wakithi wamangoni. Yabona njengamangoni bengicela ukuthi uzide nobulelani ukhona lo munye wethu mbane ukhona lo munye manje. Ya lendlu yakwaKhumalo bake bahlale phansi bangayi kumedia bahlale phansi balungisa indaba zabo mabephuma baphume benomuntu oyedwa nabo abamsekelayo ngoba izikhundla nyazi abantu bazithanda vele izikhundla. So ukuze ukwenzela ukuthi nathi sikhone ukuthi sazi ukuthi silandela abanye akungitshele ke manje elokuzene esikhosini kunabantu abawu-3 kumele ukuthi bafuna ukuba zinkosi kumele ukuthi sibalandele sizobalandela kanjani laba bantu yabona ukuthi kuba divided iyahlupa lento le ngoba mabona bezidivida bona ba-expect ukuthi thina senzele izobahlupa ngoba manje uyabona i-MRP ngendlela eyenza ngayo i-MRP asithi sithethe umthwakazi i-MRP iwuthethe umthwakazi umthwakazi uzimele ihodo la bantu bazokhona ukuba ngamakhosi angeke angithembi futhi noyi-1 phakathi kwabo bonke uzokhona ukuthi abuse lesizwe samandebele ngoba bayehluleke ukuthi bona self babe-organized angeke size sikhone thina ukuthi silandele umuntu ongekho organized kusiza ngani lokho bheka umntakankomo manje ugugile usafuna ukuthi aphathe abe aphathe izapho afane nobabakhe ngeke leyo nto iziyenzeke umntakankomo ngabe unengqondo eziyi-5 eziphelele naye emdala engaka into emele ukuthi ngabe uyenzile ukuthi alandele or abe ngaphansi kwenye iphathi kufana ne-MRP-le uyambona manje ukuthi lo umqondisi moya usokola kanjani umntana abantu uyadubeka and udubekela isizwe into azikhulumayo ngeke sazi thina ukuthi yena lokhu akwenzelayo kwenzelani kodwa into azikhulumayo uyabona ukuthi into ayikhulumayo inesensi inengqondo.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 0218. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Iqula lamalunga edale lesenethi eMelika elethekelele kweleSudan lithi liyayisekela imizamo enziwa nguhulumende wakulelo lizwe eyokugxilisa umbuso okhululekileyo ngemva kokugenqulwa kukamongameli Omar al-Bashir. Abafuya inkukhu kwele Cameroon sebekhuthaze uhulumende wabo kanye leziphathamandla zamazwe ase-Europe ukuthi bayekethise imigoqo yokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 kuvulwe indlela zokuthengiselana. Singene kudaba oluphathelane leMelika. Lo qhubeka lusegudwini udaba lokuxotsha kwaye ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump enkundleni yeFacebook kulandela amazwi ethule liqula elizimeleyo kuthange awukuthi linkampani yenza kuhle ngokuxotsha uTrump kulinkundla ngemva kokutshotshozela udlakela ephalamende ngozibandlela. Kodwa leli qula lithe inkampani le kumele ikhangelisise udaba lokuthi usengavunyelwa na ukubuyela kuFacebook uTrump nxa kungedlula inyanga eziyisithupha. Lanxa bekhona abavumelana lokuxotsha kukaTrump, bakhona abanye abathi amankampani axhumanisa abantu la kamelanga avunyelwe ukuxotsha abantu mahlayana kungelani lokuthi balembono bani. Ukuhlaziya loludaba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Isinqumo se-oversight board siqonde kakhulu, siqonde nta, sithethe amalungelo akhe uTrump, sathatha amalungelo abantu beMelika, amalungelo abantu emhlabeni, njalo lokuthi ikuphi okwamukelekileyo, okwamukelekileyo lokungamukelekanga ekuphileni kwabantu ikakhulu ku-social media. I-social media injengengqamu, nxa isesandleni somuntu olekhanda elisebenza ngendlela efaneleyo, into yokusebenzisa uvuna usa kawusenza konke lokhu yena okuhle, kanti ke isengasetshenziswa njengesikhali sokubulala abantu nxa isezandleni zomuntu ongaqondanga. Lokho kwenziwa ngumnumzana uTrump kubo-Twitter kubo-Facebook bekusekubonisa ukuthi angadiliza idemokrasi, adilize lokho iMelika esiyazi ikho khona iRiphabhlikhi. Ngakho ke benze kahle ukuthi benze lokho kuthiwa i-due process, bakhangele amalungelo akhe, bamphe njalo ithuba lokuthi aphenduke, aphi ithuba lokubuyela.
Ikomiti le njengoba ithe kumele inkampani le ikhangelisise njalo kungadlula inyanga eziyisithupha ukuthi usengavunyelwa na ukubuyela kulenkundla uTrump, ubona ingavuma yini impela iFacebook ukuba nabuyele?
Singamangala ngobunengi nxa singabona ibuyiselwa ukuthi aye kuFacebook, ngokuba ungumnumzana ongajwayelanga ukuthi abonise inguquko yokuthi nxa kuthiwa lokho kakuqondanga abe sekwenza ngendlela ehlukileyo. Kodwa ke njalo basengamphi ithuba lokuthi bathi kakuzame njalo ukuziphatha ngendlela ehlukileyo, sike sibone, sike sikuphi ithuba, bamfake under lokho kuthiwa yiprobation ukuthi babone ukuthi uveza inguquko zokuphila kumbe uyaqhubeka ngendlela akade ephila ngayo. Kodwa ke kukabili basengamvala kokuphela, basengampha njalo ithuba lokuthi aphenduke. Kodwa ngabe emphi ithuba lokuphenduka, bazampha isikhathi esifitshane bemkhangela ukuthi kambe izenzo zakhe ziyavuma yini ukuthi aqhubeke khona kuFacebook. Kungehlula lapho ngeke saphenduka njalo.
Umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Amagqwetha umnumzana Thabani Mpofu loTendai Biti bathi bazaphikisa ukuguqulwa kwesisekelo sombuso emthethwandaba. Ibandla leMDC Alliance likhalela umdeni wakoNdubiwa ngokubhubha kukamnumzana Michael Ndubiwa. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Eyami impela sonto isiqalisile. Yimi uNtungamilinkomo.